Soku isika tisendaba ku VOA Njebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyabonga jonga kande miri ngokusipha indaba ngolimi lwesishona. Olamukelayo ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesibili mhla ka 25 Mfumfu 2022 ngugaino kumete Saidi. Endabeni zethu namhlanje.
Business wise it gets crippled us. Ukuthi thina siyenza ama transactions ngaphandle kwelizwe.
Abantu abaningi batshengisele emgwaqweni namhla eZimbabwe besola izijeziso zenotho ezafakelwa inkokheli yebandla leZANU-PF.
Ayisiphume siya ngapha ama sanctions kungela mali lokhu zenhlengela freedom eZimbabwe.
Kodwa kulabanye abathi akumelanga zesulwe izijeziso zenotho lezi. Kulentatheli izindaba esezibumbe inhlanganiso yeJournalists for Economic Development. Ibandla leZANU-PF selilungiselela umhlangano walo omkhulu oweCongress. Zonke lezi ndaba lezinye lizo zizwa kulumsakazo. Kulabanye abantu abatshengisele namhla eHarare kobulawayo eGwanda lezinye indawo bekhonona ngezijeziso zenotho ezafakelwa inkokheli yebandla leZANU-PF ngamazwe entshonalanga. Lolu suku olwafakwa inhlanganiso ye-Southern African Development Community olokulwisana lezijeziso lezi phansi komkhankaso olesihloko esithi Anti-Sanctions Campaign. Kwenziwe phose okufanayo eGaborone kwele Botswana. U-Ezra Chisa Sibanda usethulela lolu daba.
Abaphatheke emkhankasweni lo bathi izijeziso lezi zibhidliza umnotho wakweleZimbabwe. Inhlanganiso ye-Southern African Development Community layo ithi kumele zesulwe izijeziso lezi ethi zibisela emuva eleZimbabwe. Kodwa le Melika lethule umbiko eHarare lisithi izijeziso zenotho azilani lokugukudeka kwemali yeZimbabwe. Imithetho yokwenza kube nzima ukuvula amabhizimusi elizweni, izivumelano zama-contracts ezenziwa nguhulumende labanye abantu abalezimali ezingaqedekeliyo, njalo lokwebiwa kokwenjiweyo ngamanye amazwe labosomabhizimisi. Elebhilitale lalo lithe lona lafakela abantu abahlanu kuphela izijeziso zenotho, loba kunjalo batshengisela abantu phandle kwesigodlo seMelika eHarare emgwaqweni kobulawayo eGwanda namanye ke amadolobho. Bekuhlatshelwa kukhiywa kuphothwa emgwaqweni kobulawayo ngabatshengiselayo laba bethi izijeziso zenotho kazesulwe. Abatshengiselayo laba bagqibe umkhankaso wabo esitshitshini sikaloliwe National Railways of Zimbabwe, lapho izikhulumi zonke zikhuthaza amazwe entshonalanga ukuthi kabesule izijeziso lezi ngoba zibulala eleZimbabwe. Omunye wabo nguPastor Hobe oye-AFM Church okhulume emele amabandla ezenkolo.
Being fed by pastors of various churches. I stand here today being fed by evangelicals, being fed by traditional churches, being fed by Pentecostals to come and speak on the effects of the sanctions on us as the church.
Omunye osolalezi jezo umfundisi David Moyo.
Njengomunye wabafundisi lapho ngithi le into imbi kakhulu. Sesibonile ilimaze, we can't even do izinto business wise, it just crippled us. Ukuthi thina siyenza ama transactions ngaphandle kwelizwe. Sokunzima sokufanele ukuthi uzocela omakhelwane ukuthi bekwenze. Zonke izinto esizenza ukuthi zinzima kakhulu. Le bantwaneni bethu sesikuthola kunzima ukuthi bezihambele nje kalula beyenza izifundo zabo. Ya, yikho kusilima.
Bekule baningi abasakhulayo kulomkhankaso. U-Ushe Jena lilunga lebandla leZANU-PF eyilo eliqoqela umkhankaso.
Abuye sibone kufanele especially thina mayouth njengentanga yabancane abasakhulayo. Sibonile ukuthi ilanga yokuthi silisupporte okwenzele ukuthi ama opportunity avalekileyo thina sithumela kuma western countries ukuthi babone ukuthi abantu abasha siyakhala kakhulu basivalele ama opportunity sicela ukuthi abantu kusebenzelana ngamanye amazwe like ama industry ethu avalile sinandlela ukuthi ama youth amaningi awasebenzi
ababalisi labo bebekhona bebhikitha kulumkhankaso. Unkosazana Beauty Moyo ngumbalisi uthi laye osekela uhlolo lukamongameli Mnangagwa olwentuthuko kuhlelo Teachers for Economic Development.
Nama Teachers for Economic Development. Ngoba at the end of the day, thina we used to survive on our salaries. But that one is no longer the thing.
Ngoba kuthi economy yabona ukuthi akukhanda. Asifoli imali esiphilisa kuhle ngenxa yama-sanction. Konke vele kusukisela kuma-sanction ukuthi i-economy yethu ibe nje. So vele kuyasi-affecta
asifoli imali eyanelayo, into ziyadura, kusekuphele kuhamba abantwana ezikolo bafunda baqede lapho baphenduke bathengisa amatamatisi.
Kodwa unkosazana Sanazile Nkomo ohlala koBulawayo uthi iziteziso zenotho lezi akumelanga zesulwe ngoba abantu beZimbabwe bayahlukuluzwa.
Hayi, siphume siya ngapha ama-sanctions kungela mali lokhu ze singela freedom eZimbabwe. Kabalungise kwalapha kuqala eZimbabwe kuphelile ukuze i-tribalism evele ikhona khonapha eZimbabwe yemele iphele kuqala. Yela kumele kuphele. Kahlazi. Ama-sanctions.
Amazwi kamankomo asekelwa ngumnumzana Jabu Ncube othi uhlupheke kakhulu lokho eZimbabwe lathola uzibuse.
Ama-sanction ahlale nje khona kadesi baqamula abantu izandla egwanda bengenela abantu dodudube batsha ethi ama-election azabe free and fair. Akulaza free and fair election. Angikalisa ngikusebenza ngize umntana bami sebezisebela abazulu lokhu kunja kula nto entshintshileyo kanti likhalelelani ukuthi kuthiwa ama-sanction athitheli ukwenzayo.
Umkhankaso wokulwisana lezi tezo zenotho ezafakelwa inkokeli ebandla leZANU-PF ngamazwe entshonalanga usekelwa yinhlanganiso ye-Southern African Development Community njalo uqhutshwa mnyaka yonke ngalesi sikhathi. Ngiyimela i-Studio 7 koBulawayo, ikhameramu Ezra Jesus Banda.
Kusenjalo kulehlengana labeZimbabwe ebelibuthene ehofisini yommeli welizwe leli eHaberoni namhla benanza usuku lokukhankasela ukwesulwa kwezijeziso zenotho olweSADC Anti-Sanctions Day. Intatheli izindaba yeStudio 7 umqondisi Dube ungenele lo mbuthano waqoqa lolu daba.
Izikhulumi ngobuningi kulombuthano kade zilomlayezo othi kumele zesulwe izijeziso zenotho ezafakelwa inkokheli yebandla leZANU-PF ngamazwe angentshonalanga. Kodwa kumehluko leminye eminyaka iningi lesikhulumi kade kuyizalwane zeZimbabwe ezihlala eHaberoni. Umsekeli komela iZimbabwe kweleBotswana umnumzana Witness Ngwenya utshele iStudio 7 ukuthi usuku lolu luqakathekile ukuze kufakwe umfutha kumazwe ethesa abanye beZimbabwe izijeziso zenotho.
So leli langa kwaba lilanga abathi bona amazwe akuleningizimu kweAfrika ahlangana bambisane athi wona no izijeziso zenotho ezafakwa kweZimbabwe kazisuswe. Izijeziso zenotho lezi zafakwa eZimbabwe kazincedi lutho. Kakukhulunyisane izijeziso lezi izijeziso ezingekho emthethweni ngoba kazange zivunyelwane ngaphi enhlanganiseni yomhlaba wonke esithi thina ngesilungu United Nations.
Umnumzana Sifa Sithuma obemele i-Diaspora Community uthi sesifikile isikhathi sokuthi amazwe entshonalanga esule izijeziso zenotho lezi.
Iminyaka isimnengi lokho kukhulunywa ngendaba efanayo endakula mehluko lamazwe nalawo EU labo America labo bakhanya kakuba change i-campaign nale yenzakalayo. Mbona ingathi iZimbabwe simele ikhangele ku-different direction. Who are their friends? Ngoba nokuzwanana labo. Rally abantu amazwe nalawo akube yiwo lawo kabuye strong ekhanya ukuthi azonxeda not ezowona lawo.
Umnumzana Njabulo Ncube ohlala eHaberoni ongenela umbuthano lo laye ukhala ngezijeziso lezi.
Sokuafekthe kwancindezela uzulu wonke weZimbabwe ngezindlela ezehlukeneyo. Abanye abaphumileyo khonapha lanxa bengaze bafe befe bengaphandle kwelizwe. Kunzima njalo kuyadula ukuthi sithi repatriate ama-bodies back home. Abantwana bethu they've lost their identity, kabakwazi lokuthi izihlobo zabo ngobani ekhaya. Kube kanti economically vele sokusi-affectile ngoba kasikwanisi ukuthi sibe at par lamanye amazwe ukuthengisa nokuthengiselana.
osakhulayo leminyaka yamachumi amabili lantathu onolwandle Ncube uthi phose impilo yakhe yonke useyiphilele eZimbabwe lingaphansi kwesiyeso zenotomo. Uthi lokhu kwenza ukuthi abasakhulayo bazibone bempofu kulabanye babo abasemazweni angumakhelwane.
Minyaka engu-23 nxa silapha akhulunywa ngama-sanctions namhlanje. Mina as I'm 23 years, that means iminyaka yami iphose ilingane lama-sanctions. So isikhathi sonke sikhule sicabanga ukuthi maybe this is normal, kanti-ke hayi, izinto ezayenziwa ngabanye abantu kithi. So right now ngokukhula ngikhulela elizweni elingasiyo lakithi, nginanzelela ukuthi thina njengabantu basekhaya amaZimbabweans asina ma-opportunities anjengakwamanye amazwe.
Izikhulumiza kwamanye amazwe kade zimbili kuphela lonyaka ziyigoqela umela ilizwe leCuba kule Botswana umnumzana Orlando Alvarez kanye lomela iSaharawi umnumzana Mohamed Samba. Alvarez uthi njengabantu beCuba bayazi ubuhlungu obubhekane labantu beZimbabwe ngoba labo ilizwe lalo lingaphansi kweziyeso zenotomo.
For 60 years now, Cuba has lived under a harsh economic, financial and commercial embargoes.
Okweminyaka eminingi eleCuba liphila ngaphansi kwezijeziso zenotho ezafakwa ngele-United States. Lokhu ngokufanalo okwenziwa elizweni lenu. Izijeziso lezi zayalwa ngamanye amazwe kodwa ziyafuqwa kuphela.
USamba yena uthi bazaqhubeka bemele eZimbabwe kulezi jeziso zenotho kumbe zingekho. Ngingumqondisi Dube oyindaba zeStudio 7 ngeSabron kwele Botswana.
Kulentatheli izindaba esezibumbe inhlanganiso ye-Journalists for Economic Development ebizwa njalo ngokuthi i-Journalists for ED. Kubikwa ukuba intatheli izindaba ezedlula amakhulu amahlanu zifakwe kuqembuleli izolo abanye bengazilutho ngakho. Abakhokhela iqembuleli bathi bafisa ukuthuthukisa intatheli izindaba okumele njalo zithaphe izindaba ziveza ukusekela uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa, okhangelelwe ukuba uzancintisa kukhetho lukamongameli ngomnyaka ozayo. Umnumzana Nick Mangwana, umabhalane omkhulu ohlangothi lukahulumende olubona ngokwethulwa kwembiko, utshele iStudio 7 ukuthi sebebikelwe ngeqembu leli elizasungulwa kusemthethweni kunsukwana ezilandelayo. Umsakazo we-Voice of America uthi intatheli izindaba ze-VOA Zimbabwe Service kazilani leqembu leli ngoba zona zithapha indaba ezilohlonzi njalo azidlelani lohulumende. Umnumzana Njabulo Ncube, umgcini sihlalo wenhlanganiso yabahleli bezindaba ezimeleyo eZimbabwe Editors Forum, utshele uGibbs Dube weStudio 7 ukuthi kuyamangalisa okwenziwe ngababumbi ababumbe leli qembu.
Ngiyangikhona yasimangaza ngoba nami ngithemvuka ngabona semfakiwe ugroup yena leyo. Angazi ukuthi u-administrator wangikhona ngubani nokuthi inamba yami ithethe ngapi. Abantu abaningi bayakhonona ukuthi kati uhamba njani sephonge ukufakwa emagroupini abangawaziyo. Kodwa abantu intatheli izindaba eziningi ziyatsho ukuthi khona ingani yenzele ukuthi bethusile abantu njengoba sikhangelele ukhetho oluzayo ngomnyaka ozayo. Iyabethusa ukuthi ngabe kungamaqhinga okuthi khona kufumele bebhale nibesakaze kuhle ngomongameli akuyabethusa abantu bakuthuba.
Manje akuphumeki yini kuqembu leli?
Akuyaphumeka, angitsho anti ulala ulungele ukuphuma kugrupu kodwa akulula kulabo abasebenzela amaphepha kahulumende labasakazela ZBC ngoba ngakhanya bephuma kahle kuthiwe wena awuthakazeleli umongameli. Abantu sebesaba ukuthi bayalahlekelwa imisebenzi. Intatheli izindaba ziyakhala kodwa ziyesaba ukukhipha inyembezi ngoba inyembezi zingabonakala kuyathiwa khona abasapota iqembu eliphikisanayo.
Kodwa uyibona njani injongo yabo yena leyi yeqembu leli?
Hayi, injongo yeqembu leyi nje mina lapho engihlezi khona ngingakubona ngabantu abathathekileyo bebona onwa amanye amaqembu onke athi for ED ngawindi for ED lokulalokhu yabo.
Umnumzana Njabulo Ncube ngumgcini sihlalo wenhlanganiso yabahleli bezindaba ezimeleyo eZimbabwe Editors Forum. Sixoxela eseHarare siphinde njalo saxoxa ngodaba lolu lomnumzana Mnashe Mthutsa okubandla leZANU PF.
Kesho kusikatisika mkari, leadership mkari, ili indigenization and economic empowerment. Kesho kungena upresident Mnangagwa, ubuye elohlangothi economic development. So nganandulela ama organizations amanengi that have been created, ama organizations akreatwa ngokuthi bona bathi hayi sihambelana ngombono lesibono sika president othi yena iZimbabwe ayibe economic development mhlawumbe singayaphambili njengelizwe. So nxa ngibona kulabo message for economic development or teachers for economic development, journalists for economic development, I think it's just an agenda setting ekhona nje elizweni ukuthi wonke umuntu uyavuma kuhlangothi abakilo lona, whether ujournalist, whether umbalisi, whether uyalima, ukuthi hayi sonke sikwenzayo sikwenzela for economic development. And ngibona ngani yikho okwenzakalayo kathesi. Yes, economic development application yakhona iba ngu-EP, so kungani ukukhuluma ngelizwe lomuntu kodwa sikhuluma nge-economic development.
Yes, siyabona kule group entsha kumbe ngithi iqembu elitsha okuthiwa journalist for ED elibunjiweyo, kulabantu abathi bapho kuphoselwa phakathi. So abantu abafoswa yini kumbe abanjwa ngeganya futhi angena khona ngenkani?
Nxa ufakwe endaweni ongafuni ukuba kuyo uyaphuma ke. I think into enjalo ungabona la ukuthi kunje wena uyi-journalist ungabona sofakiwe egrupini enjalo. So whether ngifake ngenkani kumbe ngenze njani, wena nxa ungafuni and uyaphonga ukuphuma ungabi phakathi kwakho.
Umnumzana Munashe Mthutsa ubandla lezanu PF sixoxelaye eseHarare. Ibandla lezanu PF lithi amalungiselelo omhlangano walo omkhulu weCongress asesemaphethelweni njalo uzaqala ngowePolitburo kusasa kulandele weCentral Committee ukuthi omkhulu wokukhetha abakhokheli uqhutshwe ngolwesihlanu. Lokhu kuvezwe ngumabhalane waleli bandla umnumzana Obert Mpofu otshele iStudio 7 ukuthi akusiqiniso ukuthi kulokubangisana isikhundla phakathi komkhokheli wezanu PF uMongameli Emmerson Mnangagwa lomsekeli wakhe umnumzana Constantino Chiwenga. Njalo izigaba zonke sezikhethe ukuthi uMongameli Mnangagwa aqhubeke ekhokhela. Asizweni umnumzana Mpofu echasisa okuningi ngalolu daba kungxoxo ayiqhube lo Sithandekile Mhlanga weStudio 7.
No, sesiqedile konke okumele kwenziwe Sithandekile. Amalungiselelo akhona wonke ade sihlangene sitshengisana ukuthi i-department le-department eyanikwa umsebenzi wokuthi ilungiselele i-Congress le enkulu kangaka basinike i-report yabo. Konke kukhanya sekulungisiwe and sesikumele sesikulindele nje ukuthi mhlangano uqalise kusasa njengoba uzaqalisa kusasa nge-Politburo. Kusuka lapho ngolwesine sesiba le-Central Committee. Then umhlangano omkhulu uzakhona ngolwesihlanu. Isathi sile mhlangano insuku zonke lezi izolo nje ade ngikhokhele imhlangano e-coordinator khonokho amalungiselelo e-Congress. And yiwo umhlangano oqedise konke ongabe kufunakala ukuthi kwenziwe. Njalo ngishuthisekile nakukhokheli bonke kushuthisekile ukuthi hhayi sesingaba kumumo wokuthi sesiredi ukuthi singaqalisa nge-Congress yethu. Namhlanje nje ababhizi abafaka izakhiwo nalokho kumele kwenziwe elofuzeni kuvenue njengoba i-venue zaba e-HICC e-Sheraton. Konke okumele kwenzakale khona sekwenziwe. Lokho kuzalandela imihlangano leyo engitshele ngayo ezaba le-program ye-agenda.
Kulabo abangakwaziyo ukuthi umhlangano lo ngowani, esingathi kumqoka okuzayenziwa kuwo yikuphi ngaliphi la?
Umhlangano lo ngomkhulu kakhulu kubandla le-ZANU-P F okuthiwa yi-elective congress. Izakhetha ubukhokheli obutsha obuzakhokhela iparty iZANU-P F okweminyaka emihlanu ezayo. Yiyo njalo ezabuya lezinqumo ezizatshengisa indlela okuthiwa i-roadmap ezasetshenzwa ngayo kwiminyaka leyo emihlanu esizinike yona. Njengoba sithi i-elective congress, kuzakhethwa upresident, kukhethwe abasekeli bakhe, kukhethwe ama-politburo nama-central committee members, kusiba njalo kusiba njeyana. Niko ukhathe okwedlula yonke imihlangano esiyenza lokuthiwa ngama-conference. Kukhangelekile ukuthi kuzabonakala imisebenzi enziwe yiphathi kunyaka edluleyo emhlanu, njalo nalokho esifuna ukwenza iminyaka emhlanu ezayo. Kodwa sile njongo yokuthi khona okuthiwa yipini ethi khangele inotho lokuthuthukisa izigaba ezindaweni ezijeneyo kungathiwa ngamuntu kumbe izigaba ngaphandle.
Kule minye imbiko ethi kungabe kulokungazwisisani phakathi kukamongameli Emmerson Mnangagwa nomnumzana Chiwenga, kukhona yini elikwaziyo njengebandla ukuthi yena thathe lesi sikhundla?
Leyo imbiko ezivela kulabo abasizondayo, kulabo abantu abahlala bebhilisana lathi, akula kuxokozela, akula kuxabana phakathi kobukhokheli bethu, phakathi kwababa uMnangagwa nobaba uChiwenga. Izifiso zabantu laba abangazwisisi ukuthi ZANU-PF isebenza njani. Ngikhuluma kunjenjenje yonke amaprovinsi jikelele athi ubukhokheli obukhona obukababa uMnangagwa yibo ubukhokheli abafuna buqhubeke busiya phambili.
Lo ngumnumzana Obed Mpofu, umabhalane webandla leZANU-PF obexoxa ecingweni lo Sithandekile Mhlanga weStudio 7. Umumo wezomnotho eZimbabwe uqhubekela phambili usinda abanengi, abantu bakhala ngokuselakala kwemsebenzi noma ilizwe ligcwele abantu abafundileyo osokusenza ukuthi wonke umuntu azame ukuthengisa impahla etshiyeneyo kumbe ukudla. Ingcwethi zithi kuzathatha iminyaka eminingi ukubana lowo mumo uguquke ngoba kuvele kufanele kulungiswe inkokheli yelizwe. I-Studio 7 ixoxele umnumzana Bulisani Ncube, usomabhizimusi wakobulawayo ngalolu daba.
I-economy yeZimbabwe iyakuwa ngoba iyayilandeli i-basic economies okwenzakala kwamanye amazwe, kuyukuthi uyabukhuluma ngokuthi yi-economic fundamental ezenza ukuthi izinto zihambe zithize. I-economy yeZimbabwe ihlupha ngokuthi lilizwe lamagwese nabanye nje abantu abazithobela amakhaya. Nxa abantu bevukekele abavuki becabanga ukuthi bayarun ama-business using conventional ways esijayele, hhayi bavuka ngibesiya emakhasini ngikho engakuthi.
Liphila njani-ke xa ungakwazi ukuthi kusasa kuyavuka kumi njani?
Abantu sebajayela, like engikuthoyo ukuthi kusemakhasini. Nawe nxa uvuka ekuseni uyavuka udinga ukuthi uyakuthi sifikise amakhasi, lapho zabe uyashova khona ubona ukuthi kwenzakalani. Engcono ilanga liyathi litshona ukume lokungaphuma lawo, ngoba phela nxa sikhuluma nge-conventional business kayisekho ngoba akunaconventional economy. Uyabona ilizwe lethu is now made up of economies akubiza ngokuthi ngama-rent cars aba-abitrekwa yikho kuma kweli. So kuze kungumbindi nje wabaphandle. Akulamuntu ongathi wena lo, ngoba anti abona ukuthi nxa ukhangele into yonke, akulamuntu ongathi wena ngithenga ibhokisi leli nge-10 cents i-markup yami 15%. I-markup can be anything even 100% as long as utholile umuntu ozavuma ukuthenga e-betrayi. Yimpilo yangkona.
Manje ubona kuyinto elingaphila layo okwesikhathi esinga kanani ngoba lokhu sokuqhubeke okwesikhathi eside.
Kuzathatha isikhathi eside ukuthi kudlule, ngoba ayisikho phela ukuthi okwinto lokhu kwenziwa ngabantu kazana kuphela, kwenziwa nguye wonke muntu. Abantu kazana sebakujayela, njalo sokukhanya ngathiwa yinto nje enormal. Kwamanye amazwe abangakukhangela bethi lokhu ku-abnormal, lapha thina nasikukhangele kunormal. Nabona kunormal kithi ukuthi umuntu umbone ethole umxhala wemali ehlezi esitridi neyithi. Wena khona ngapha e-America that would be very abnormal ukuthi umuntu yabe ethole large quantities of money ethengisa esitridi, ethengisa imali, not ukuthi ethengisa ukuthi kade ethengisa lokhu sekungenza imali. Uyabona, so ithi i-part of us sokunormal.
Nxa sikhangela ukuthi umkhonomi uya ngaphi, uthe wona kuzathatha isikhathi ukuthi into zibe normal, ukhangela isikhathi esingakanani?
Hayi, ukuthi abamelayo angithi abamele babulunge ngabazimisela ngokulunga yikho kuzathatha isikhathi eside as long as abamele bekulungise bengazimiselanga ukulungisa njengoba kuyisimo sezinto kathela kodwa mhlabeza afuna ukukulungisa akuthatha isikhathi eside ukuthi kulungiseke ngoba angithi angithi ukuthi umuntu okwakho nje yikungena ipholisa lenza okumele likwenze ikhodi yenza okumele ikwenze udade yenza okumele akwenze kuphela nje onileyo owekumthetho ajeziswe ngokufaneleyo kodwa okwakhathesi akulamuntu ojeziswayo as long as ule mali yakho njalo leyo mali ukuthi uyithole njani akudingeki ngoba kalesi kakho ongathi yena yabona nansi ndlami le ematamhlophe ngiyithole senansi imali ngezimali laphana kuhle ngayilandela nansi ngathenga indlu uyilandele nje uyibone nje ungatholi okungcolileyo kumbe ohamba ngewondafithi abantwana abahamba ngewondafithi kakho ngakunika nje just i-paper trail ukuthi imali yatholakale njani konoku ukuthi kulungisekwe kudingeka abantubukayo ukuthi kade hhayi sokufikile ekucineni benze okumele kwenze
nxa usitsho njalo sesikhangela ukuhlawula ama-taxes kusho ukuthi kule mali eziningi ezilahlekayo ezingabhadalwayo ngabantu
abantu benza imali bengabhadali i-tax imigona osobhadala i-tax ibona la amakhampani amalutshwana amakhulu alandele kahle but iningi akubhadali i-tax abantu abayebi benza imali akubhadala i-tax nxa uyi-gold dealer uhambe usiyathenga igold idula ithengiswa ku-black market uyabhadala kubani i-tax i-record yakhona ingani akuna record but okwenza konke khonokho kungalungiseki yikuthi labamele bakulungi kabazimiselanga ukuthi bakulungi
Umnumzana Bulisani Ncube usomabhizimusi exoxayo obulawayo ngocingo. Isizalwane zeZimbabwe eziphila ngokuthengisa imizimba eJohannesburg zithi sezisebenzela evalweni ngemva kokubulawa kwabathengisa imizimba abayisithupha okungabantu abacabangela ukuthi iningi labo ngabeZimbabwe.
Abaphila ngokuthengisa imizimba laba endaweni ezicathileyo lemnyameni baphumele egcekeni namuhla betshengisela eJohannesburg Magistrate Court lapho bekumiswa khona ngokwesithathu owesilisa owetheswa icala lokubulala oyedwa obesifazane laba. Bathi impilo zabo asaphephanga ngemva kokubulawa kwabanye babo. Izidumbu zabayisithupha zatholakala kwenye ikampani ekhanda imota sezonakele. Esinye satholakala ebhimu, esinye sithwathikwe phansi kwezibi, ezinye zifihlwe emoteni ezolungiswa. Owesifazane weZimbabwe laye owenza lo umsebenzi ongathandanga ukuvezwa igama, utshele iStudio 7 ukuthi sebesebenza bethwele amathumbu ngezandla.
Into esifuna yi-justice, traumatizing. The fear is always there every day and night, right? So there's nothing we can do but the workers must work.
Omunye weZimbabwe njalo utshele iStudio 7 ukuthi abathandabuza ukuthi iningi lalabo abafileyo izizalwane zeZimbabwe njengoba kusaziwa ukuthi lo owetheswa icala ubehambe zingela abeZimbabwe ikakhulu abakhuluma ulimi lwesiShona. Kodwa ke le yinto engazange ifakazwe amapholisa labachuchise.
Oh lento yenzakele lapha ibhlungu kakhulu ngoba ubulele abomama ama breadwinners abantu okumele be support ifamily. Sila ngomsebenzi akusithanda but ikufuna ukuthi imuli zethu ziye esikolweni zingafani nathi abantu abethu singabengame emgwaqweni njengathi besiphakamisele phambili ngoba manje siyakhula sibadala.
Esinye sizalwane sakwele South Africa laso esingathandanga ukuvezwa igama sithi akuziseki ukuthi kungani umuntu ezakhetha ukuyabulala abantu abaziphandelayo njengaye wonke umuntu.
Sicela ukuthi nje uhulumeni nje asibhekelele sina as ama sex workers asikade in terms especially in terms to on comes to amapolice. Sicela ukuthi amapolice asize.
Isikhulume senhlanganiso esisonke National Sex Workers Association umnumzana Kahleko Rasebize uthi ukuzalamulela abathengisa imizimba laba yikuthi bavunyelwe ukwenza umsebenzi wabo okusemthethweni.
Bafanele ba decriminalize i-sex work. Let the people ba enjoy the full constitution ye country. I thank you.
umthetho wandaba namuhla uzokunengi ngalo oyetheswa icala lokubulala oyedwa obesifazane laba. Ngowesilisa oleminyaka engamachumi amabili. Igama lakhe uSifiso Mkhwananzi. Uye waqanjwa ngabanye njengomuntu oseke wazama ukubulala abanye babo baphunyuka. Yena ke uthe ufuna ukufaka isicelo sokuthi icala lakhe lithethwe ephandle kuthi sikhulumele seviyo labathutshisa unkosikazi Phindi Mjonondwana uthi bazaphikisana lesicelo lesi.
Ngakho abantu ababhekane namacala okuhlukumezwa kwabesifazane lawo macala njalo siwathatha serious kakhulu si NPA.
Umsolwa ukhangelele ukuthi aphenduke emthethwandaba mhla ka 31 Mfumfu ezofaka isicelo sakhe sebail. Melestu 7 Johannesburg kwele South Africa ngintuso Khumalo.
Siyabonga Thuso Khumalo olivalelisayo ngugaino kumede sayidi.